dollars kanye lama $15 ama $20 imali encane kakhulu bese kufunayo ke ukuthi imali leyo ibe imali ezwayo so kumele ukuthi khathe sinqase sikhuluma ngohulumende sikhuluma ngokwezimali kube khona ukuthi njalo siqinise ukuthi hayi into eqakathekileyo ukuthi laba abasebenzela khona emaphandleni baqakatheke kakhulu nxa sikhangele thina abantu abaningi abasebenza emaphandleni abantu abaningi njalo yibo abakhangelane lobunzima obuningi obukhulu emaphandleni khona ngale kule nkinga eziningi so kumele ukuthi imali leyo iyengezwe ibe ngcono ibe yingxenye njalo ye-basic salary singasoze simelele ukuthi i-basic salary iqalile ukuze ikhwele kodwa ukuthi i-percentage yangkhona isuke khonapho ku-5%. So kulo msebenzi omkhulu khonapho ukuthi sibone ukuthi kunjani nxa sikhangele thina khathesi kule ndawo eziningi emaphandleni ngale abantu ababalisi abaqualified kabavumi ukuthi baye ngale bayesebenza khona ngale bengahamba kabahlali isikhathi eside bekhona ngale ngoba kulobu nzima kakula motivation kakula incentive yemali. Okumele ukuthi sisebenze gadalala sibili uhulumende abhadale imali ezwayo ukwenzela ukuthi emaphandleni khona ngale umsebenzi wokufundisa abantu abaqualified ama-professionals bakwanise labo ukuthi bahlale okwesikhathi esithize.